So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani zolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
inani labantu abasebe affectwe ngumkhuhlane lobhubhane lwe-COVID-19 liyakhwela ikakhulu lapha sesibona koBulawayo. Uhulumente sesazisa ukuthi ama-hotspots iwaphi edolobheni lakoBulawayo, endaweni njengabo Nkulumane Makhandeni.
Lokhu liqhansa inani lasebefunyanwa bele-COVID-19 koBulawayo ngemva kokubhubha kwababili ngokutshona kwelanga layizolo.
Abantwana sebezabhala ama-subjects angagwananga ngokuswela kwemali, okuthi nga kuyavuma ngabe amalanga ayengezwa sikwanisele. Impilo zabantu bethu zisebunzimeni kakhulu.
Iningi labazali lithi lokhu lithwele nzima ukubhadalela abantwana ukuba babhalise ukuloba imhloliso yokuphela komnyaka AO ne-A level lonyaka. Ibandla lezanu PF lithi selilungiselela ukhetho lokudinga amakhansila ayisithupha awetshinoyi awagxotshwa libandla le-MDCT elalikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 704,001 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 elizweni jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 436,851 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Asebehlolwe batholakala belegciwane leli nokhula qhamukayo elizweni nyakenye sebezinkulungwane eziphezu kwamachumi amane lambili 42,195 labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa elengxenye 1685, kubika abogatsha lwezempilakahle. KoBulawayo kufunyenwe abantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 bele coronavirus. Leli gciwane labulala ababili. Ukukhuphuka kwenani lasebefunyanwa bele gciwane koBulawayo kubikwa kuveza sobala ukuthi uZulu akalandeli iziqondiso zikahulumende zokwenqabela igciwane leli azethule ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxe loNkosikhona DVD, intatheli zindaba eyasungula umsakazo webulenjini weCommunity Podium ogxile kunhlelo zemfundiso ngeCOVID-19.
Inani labantu abasebe affectwe ngumkhuhlane lobhubhane lwe-COVID-19 liyakhwela ikakhulu lapha sesibona koBulawayo. Uhulumente sesazisa ukuthi ama-hotspots iwaphi edolobheni lakoBulawayo, endaweni njengabo Nkulumane Makhandeni.
DVD, sikhangela ukuqiniswa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edlule zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Ubona ngani okwenziwe nguhulumende kuyasiza na?
Esikubonayo ukuthi imigoqo lo efakwe nguhulumende kathesi esikhangelane layo ayitshintshanga into eziningi, ngoba abantu lonke besasebenza njalo lonke kusangenwa emadorobheni lapho abantu bedobadoba besebenza. Kodwa okusuke kube lohluphe ukuthi khona emgoqweni yona leyo kuba nzima ukuthi abantu bazi ukuthi ngaphandle kwemigoqo naleyo abantu bengenza njani. Uzathola ukuthi kathesi information ayiphumi kuhle, abantu kade sesikhayelele ama daily updates from isikhathi kukhulunywa ama measures la ama lockdown. Asake sithole enye icommunication ngaphandle kwama statements ona la asitshela ukuthi ubhubhane lo coronavirus lumemetheka kanjani elizweni. Bekuzaba ngcono ingabe bekule multi stakeholder engagement, ikakhulu ugoqela amabandla, ugoqela abezinto society, ugoqela ingatsha eziningi ezingancedisana lo hulumende ekuncediseni ukuthi ubhubhane lolu lungamemetheki lusiya phambili.
sesikhangela ke uhlelo lokushaba abantu iJackson le COVID-19 kobulawayo uhlelo loluhamba njani
Ibulawayo City Council ifake istatement itshela abantu ukuthi khona ivaccine baza ngayithola ngaphi endaweni eziphi i-first dose abafuna ukuthi first dose engutsheni e-UBH lasempilo ye-information esikhona ngike ngadlula engutsheni lokulabantu abaningi kade behlatshwa ijekiseni leli bengobuningi babo so sikhalela ukuthi i-program le vaccination i-continue siya phambili incedise abantu ngombono wami siyaphambili benfisa ukuthi ngabe ukhulumendo uyachasisa indlela okusetshenzwa ngayo ngoba uzathola ukuthi test right now kulama hotspots kobulawayo okungacina kusenza ukuthi maybe ngenxa ingene ku localized lockdown so kathe sesifisa ukuthi ngabe izakhamizi ziyatshelwa ziyancediswa njalo ukuthi zithole information yokuthi khona ivaccine bangayithatha ngabe njalo lokuthi njoba kuqanda kangaka kuyaqanda sibi wabantu benze njani kungabe istatement nje zama statistics kodwa siyabonga njalo nasithula ama statistics akhona ayincedisa uzathola ukuthi abahlali emakhandeni akutsho lutho ukuba ukuthi hotspot ngoba bengakwazi ukuthi ngikhule isolation center yini ba isolatewa ngapi mawuthola umuntu legcane le COVID-19 ubhubhane COVID-19 uyenza njani izinto ezinyazolo lezo yizo ezisuka zenze umsebenzi wethu njengentatheli ezindaba njalo lokwazisa abantu ukuthi kwenzakalani kube nzima so ama-hotspots siyabona ebhaliwe ku-Ministry of Health statement kodwa abahlali bona bathi abakwazi abakazwe lutho abakatshelwa lutho labo babala konke okukhona ukuvelela kwabe-Ministry of Health
Loke ngokusikhona DVD intatheli izindaba eyasungula umsakazo we-community podium ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Iningi labazali lithi lokhe lithwele nzima ukubhadalela abantwana ukuba babhalise ukuloba umhloliso wokuphela komnyaka AO le-A level. Lokhu kugcizelelwe zinhlanganiso zababalisi abathi inani lasebebhalisile liphansi kakhulu ukuthi abafundi babhale imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labazali lithi lisazama ukuthi bahlanganise imali ngoba iningi kakhulu okuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengabhalanga zonke izifundo abafisa ukuzibhala. Unkosikazi Duduzile Mpofu, umzali olabantwana ababili ababhala imihloliso ye-O-level ne-A-level, uthi lonyaka ubhekane lobunzima obukhulu.
Into esikhangelane layo khathesi inzima ngoba njengami ngilabantwana ababili ngiyesaba ngiyabasangana. Lokhu kusenza sibe lezinqumo ezinzima ngokuswelakala kwemali lamalanga asisondele ukuthi kuvale. Abantwana sebezavala ama-subjects angagwananga ngokuswela kwemali okuthi nga kuyavuma ngabe amalanga ayengezwa sikwanisele impilo zabantwana bethu zisebunzimeni kakhulu.
Unkosikazi Sandisiwe Ncube, omunye njalo umzali olabantwana ababhalayo, ufakaza ngenhlupho ababhekane lazo.
Imali le eyokurejista le ayasikhama kakhulu ngoba khathesi nxa yathi usiyarejista esikolo babe ezikolo bayokutshela ukuthi khona lesi ngengcono obungakweleti umnyaka lo odlulileyo so kumele usubhadele ifees ungelasikwelete ngapha nxa ukhangela ama-720 lawa umntwana ebhala 9 subjects vele yinkalakatha yemali eyokuthi ukuyihlanganisa kwakhona kunzima so ngathi ngabe maybe bangakhipha i-deadline le ka-July basiphi isikhathi esingani sithe xaxa ukwenza ukuthi lathi njengabazali sizame ukuthi sihlanganise imali yona lezi ezidingekayo ngoba kwakathesi kunzima kakhulu.
Unkosikazi Sanele Sibanda, ngomunye umzali olokhu engakahlawuleli indleko zokubhala imihloliso.
Ngisahlanganisa okuncane ukuthi umntanami ayirejista since i-deadline sisondeliswa ngazi ukuthi isiyafika kuzabe sokubhadalwe okungazi ngoba ngisahlanganisa e-subject eyodwa ayikagwani. Ngisahlanganisa ngiyashikashika sibili kodwa akuhlangani ngoba imali yangikhona iningi angiyenelisi ukuthi ngiyithole. Ende i-deadline sifikile asazi khona ukuthi abantwana bazabhala bonke kumbe kuzahamba njani.
Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi sebenanzelele ukuthi balutshwana abazali asebenelise ukuhlawulela indleko yemihloliso.
Bona inani labantu asebebuyile bazobhalisa abantwana babo ukuthi babhale ki-olevu zincane kakhulu. Imbangela izimali ezinakalayo.
Indleko zokubhadalela imihloliso yezinga le-A-level inkulungwane ezimbili lamakhulu amane amadola eZimbabwe i-$2,400 kuthi indleko yokubhadalela izinga le-O-level ingaphezu kwenkulungwane lengxenye i-$1,648. Laloba kunjalo, uhulumende wathembisa ukuthi uzabhadalela isilinganiso sokwedlula ingxenye ekhulwini i-55%, kuthi abazali babhadale amachumi amane lanhlanu ekhulwini i-45%. Ukuvalwa kokubhadala imali zokubhala imihloliso yeZimbabwe School Examination Council iZimsec imhlaka 9 Ntulikazi lonyaka. Isikhulumeli senhlanganiso yokubhala imihloliso, unkosikazi Nicolette Dlamini, wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba okwakhathesi abalalwazi lwesilinganiso sabafundi asebenelise ukubhalisa ngoba okwakhathesi wenziwa ezikolo. Uchaze ukuba bazakwazi leli nani ngemva kokuba sekuvaliwe ukubhadala, yikho lapho abangathatha isinqumo sokwengezelela amalanga okubhadala uma inani liphansi. Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla leZANU-PF lithi selilungiselela ukhetho lokudinga amakansila ayisithupha eChinoyi awaxotshwa libandla le-MDCT elalikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ezikhundleni zawo esekutheswa icala lokungalandeli imithetho yebandla. UMnumzana Kindness Baraza oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF esigabeni seMakonde ubikwa etshele abafuna ukuncintisa kulolu khetho ukuthi belethe incwadi ama-CV ukwenzela ukuthi bakhethe abangancintisa. Lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ingakamemezi ngokusemthethweni ukuthi inhlelo zokhetho sezingaqutshwa njengoba zamiswa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Asenelisanga ukukhuluma leZEC ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriyelenga, umsekeli kamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance.
Akula lutho esitholileyo from eZimbabwe Electoral Commission olukhangelane ngodaba lwama-by-election. The only communication esayitholayo kwakungu-23 March lonyaka, lapha iZEC eyabhala khona ixwayisa ama-political parties lamanye ama-stakeholders ukuthi njengoba i-COVID sungamisungconywana, iZEC sizaqala ama-activities. And kuma-activities akhona nala kwakukhangelele izindaba ezabo voter registration lokunye la imisebenzi eyenziwa yizeki. And bakhuluma clear ukuthi ama-by-election asamisiwe. So thina as far as we are concerned njengebandla le-MDC Alliance, ama-by-elections ade kungakakhulunywa ukuthi azaqala nini. Umnyaka wonke loka-2019 no-2020 uqala besibhalela uzeki sithi kanti zeki umthetho welizwe i-constitution ithi ama-by-elections kumele afile ama-vacancies angkhona kumalanga akwana 30 days. Kule manye ama-wards njengaleyo eChiredzi u-ward 16 lapha ukhansela afa khona kuze kube lanamuhla abantu beChiredzi kabala kansela. Sila ama-councillors ethu ayedlula 65 lama-MPs afika kubo 25 abaxotshwayo ephalamende le-councilling ngendlela ezingafanelanga. Over 10,000 abantu babhalela izeki bepetition ukuthi kanti abantu laba baxotshwe njani, abaqotshwanga ngemfanelo. Akula mpendulo esayitholayo. Ngezinye izizathu ezasikhala ngazo ukuthi hayi abantu kabaqotshwanga ngemfanelo yonale.
Kusukela namhla selibona abanye belungiselela ukhetho lina lizakwenza.
Besikwazi ukuthi yebo ama-by-elections akhona emthethweni kumele elandelwe. And thina lathi njengebandla besingahlalanga phansi, silama-candidates ethu ama-MPs lama-councillors abaqotshwayo. Sifuna ukubonisana ukuthi bayasizama ukukhampeni ukuthi bebuyele. Njalo lapho okulama-vacancies afana nale for example le-Kwazana constituency lele Glenview North constituency esalahlekelwa khona ngama MPs ethu la kubo budiri obafa khona ama councillors ethu isefiyenzi kwezinye indawo sesenzile ama primary elections and kwezinye indawo lapho sisalungiselela ukhetho lama prayer lati kasina siya campaign khona ku ground ama councillors lama MPs ethu abaqotshwayo ngekho emthethweni la kuba ground into eqhakathekile ngimthetho yama electoral reforms undivandla le zek ngokwalo ukuthi kungabi le interference ngoba khathesi for instance lati lakhangela izeki yake yabhala last year ukuthi hayi thina sesiqalisa izinto zama-elections lama-by-elections baze bafaka lamalanga ama-nomination code but then uminister of health uchiwengwa sesithi hayi izeki ukuthethe ngapha kula ma-by-elections so sibona ukuthi ngezinye izinto zama-electoral reforms ukuthi kule too much interference ukungenela kakhulu emsebenzini yezeki sibonisana ukuthi amaphutha ayenzakala ngo-2018 ngasoze yenzakale and ngesikhathi sama-by-elections sona lesi yiso isikhathi sokuthi izinto lezi kumele sinjani sihlale phansi silungise kulama MPs akho axotshwayo lawo sifuna sifuna ama-answers ukuthi kwahamba njani njalo lokuthi kulezi zinto esikhala ngazo for example ukuthi uku-announce kwama-results ukuthi kuyahamba njani lezi zinto ze-violence izinto zokuthi abantu emakhaya bayethuselwa nezinye izinto zi-affect i-electoral environment so sifuna ukuhlala phansi nebandla lezekhi ukuthi sihlale sidiscuss ukuthi izinto lezi zihambe njani
Lo ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga umsekeli kanobhala kamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kubandla le MDC Alliance ubexoxa le Studio 7 eseHarare
Yebo 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 Tsaka kamuhle selinxusa kuhlelo lwabatsha olwe B connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe COVID-19 elizweni sikhangela njalo ukuthi ukuqiniswa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo sokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphambanisa njani impilo zabatsha zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami u Mike Hobe ngo 8 ntamba
Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isakhiwo esilama ofisi kahulumende esiqintini seManhattan County esigabeni seFlorida kwelemelika sivuliwe namuhla ngemva kokuvalwa. Ngolwesihlanu emini sokufunyenwe abantu abambalwa bele COVID-19 lapho leli gciwane elibulele abantu ababili idamu elikhulu eleLake Mead elikhulu ukwedlula amanye wonke kwele Melika elisesigabeni seNevada libiba selichile amanzi okwethusayo ngesikhathi lomhlobo lowangentshonalanga kweMelika ubhekane lodubo olukhulu lokungananga kuhle kwezulu lonyaka leli damu yilo elinathisa izigidi ezimbili lanhlanu zabantu abadlala eziqintini ezinhlanu zalomhlubulo uhulumende weleMalawi wethule uhlelo lokulwisana lokuqeda umkhuhlane woqhuqho lwemalaria lapho kusiyafika umnyaka ka-2030 ekhuluma emsakazweni kamabonakude esethula lolu hlelo umongameli Lazarus Chakwera uthe lolu hlelo luzaqhutshwa phansi kwesihloko esithi Zero Malaria Starts With Me inyathelo elithethwa ngile Algeria lokuthathela ilayisensi yokusebenza kwentathelo ezindaba zenhlanganiso yezindaba eye-France 24 ngesikhathi zithapha izindaba zokujengisela kwabantu balelo lizwe kuveza ukubana umsebenzi wentathelo ezindaba usebunzimeni kutsho iyingcwethi ezicubungula ukwethulwa kwezindaba lokhu kubikwa kusenzakala ngesikhathi uzulu walelo lizwe ekhalale ukuphatheka kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende
bizimusi amancane abasinda ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bathi okwehlandla lakathesi akuthembisi ukuthi bazasala belokhu bemi ngenyawo kwamanye amazwe uhulumende uyaphathisa abenza amabhizimusi amancane ngemali uhulumende weZimbabwe yena uke wapractisa kodwa abayitholayo le mali bathi yayinlutshwana kakhulu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Vendors and Traders Association, unkosikazana Deborah Mkasa uthi amabhizimusi abo athwele nzima.
Jobana le time yangkhona yokutshayisa, abantu sebetshayisa masinyane bebalekela imigoqo le yafakwayo. So ngesikhathi sokumele abantu thina siqalise ukuthengisa, thina samabhizinisi amancane sizaba affected ngoba abantu basebegijima sebesiya ngekhaya. Akusoze kusinike isikhathi sokuthi sithole inzuzo, i-food on the table masinyane ngoba thina sithengisa. Sihle sithole imali yangkhona, sihle siyisebenzise. So kuza si-affecta kakhulu ngoba even lathi nxa abanye sebetshayisile lezitolo lezi sezivaliwe, thina sizaswela ukuthi vele sizathengisa, sizathenga ngaphi. So kuyasi-affecta kakhulu. Sese sinanzelela njalo lokwenziwa kwangkhona okwe-lockdown lokhu. Kuyenza abantu bengathi bayaphazama bengasakwazi abakwenzayo. And sinanzelela futhi lokuthi thina sizithengisayo kule mgoqo wafakwa nguhulumende lo owezimali ezokuthi kathesi abantu abasathenga nge-US dollar sebethenga nge-bond. So ukuthi lize lithole leyo US dollar le rate yangkhona akusahambelani lathi thina sizithengisayo. Sese sinanzelela njalo ukuthi uhulumende ufakile sibili imigoqo naleyo ukuthi sibe lama-sanitizer, sibe lama-mask, sibe lama-water buckets okugeza izandla, sisanitizer konke ne-social distance. Sinanzelela ukuthi bantutshwane kwi-informal sector abakwenelisayo. Ama-sanitizers ayadura ukuthi kugcina at the end of the day begcine bengakwanisi uku-afforda ukuwathenga lawo ma-sanitizers.
Lokhu kusekelwe ngusomabhizinisi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi uhulumende uhlala engokhuluma ngokuphathisa abamabhizinisi kodwa engakwenzi lokhu.
Amabhizinisi amancane avele ayifuna i-rescue package kodwa ke eZimbabwe siyakwazi ukuthi izinto ezikhulunywayo kuphela ngomlomo kodwa practically kakwenzakali. Ukufuna ukuncedisa amabhizinisi afuna ukuncediswa ngoba abe lohlupho, singabali uhlupho lwavele lalo nje ukuthi akulazimali. Abe lohlupho ku-lockdown yokuqala kamashi ngomnyaka ophelileyo kuze kufike kathesi azange kayenelisi ukuthi asebenze kuhle ngoba ngomnyaka ophelileyo sananzelela ukuthi basebenze inyanga ke eziyisithupha kuphela, 6 months ezisetshenziswa amabhizinisi ngomnyaka ophelileyo. Bese kusithi lo nyaka amabhizinisi avele asedlaliselweke i-3 months futhi ngoba azavula ngomashi u-January, February wonke bengasebenzi lengxenye kamashi kungasetshenzwa. So adinga ukuthi ancediswe kakhulu kodwa-ke esikwaziyo ukuthi uhulumende angakhuluma ngomlomo athembise kodwa-ke ukuthi akwenze khona lokho yinto esikwazi ukuthi hashi asoze ayenelise, asoze akwenze. Ama-priorities akho uhulumende-ke achiyene lalokho kuyabe kusenzakala ku-ground. Singathi thina uhulumende weZimbabwe uthanda ukunwaya lapho kungalumi khona, lapho kuluma khona akanwayi. Yikho-ke hhayi abantu-ke sithi mbe amabhizinisi amancane la-ke alufuna-ke uncedo olukhulu oluvela kuhulumende. Asazi-ke ukuthi zozala nkomoni ukuthi uzenelisa yini ukuthi awancedi.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende wayefake isikhwama semali yokuphathisa amabhizimusi kodwa akwaziwa ukuthi imali le yaya ngaphi.
Ye, siyazi ukuthi uhulumende weZANU-PF nge-lockdown yakuqala eka-March ngo-2020 yakhuluma, uhulumende wakhuluma esithi yena uzalungisa i-$18 billion imali yangapha eZimbabwe eyokunceda amabhizinisi amancane ukuze bakwanise ukuthi balungisise ama-overheads abo le-production yabo. Kodwa siyazi ukuthi loba umthunqwe wakhuluma ngokwe-budget surplus akula mali eyaphumayo ukuze niwe ama-business. Kuyahlupha khona ukuthi ubekwazi ukuthi nxa kuthiwa khona i-business, ama-business amancane yiwaphi. Sitsho la ama-business angabhaliswanga na, kumbe sitsho la ama-business alaba achatha abantu abalutshwane, i-criteria yakhona yiyo khanye ingahlupha. Kodwa siyazi ukuthi izithembiso zeZANU-PF okwakhathesi bakithi kasoze zisuthiswe ngoba sebekhangelele ukufaka izimali zabo umkhankaso we-election ye-2023. Nabana sifiso sokunceda ama-business, le mali yakhona vele kayibonakalisi. U-Margaret Chiri Water General wakhuluma wathena kwantshentshwa engafika khona ukuba i-$3 billion kayibonakala ukuthi yayangaphi.
Ekupheleni kwehlandla lakuqala lokuvalwa kwelizwe, amanye amabhizimusi amancane abalisa lezitolo ahle achabalala.
Ha ha ha.
abaphathisa kumbi enkululeko abaziwa ngokuthi ngomjibha kumbe okijane kodwa bengaphiwanga uncedo lwemali. Abahlala phandle kwelizwe bathi uhlelo lokubhalisa amabizo abo olwenziwa nguhulumende lezinsuku lulakho ukubedlula bengabhalisanga ngoba besehluleka ukufinyelela ilizwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Uhulumende wazise ekupheleni kwenyanga edluleyo ukuthi usezaphathisa abaphathisa ukulwa impi bengathwalanga izikhali kumbe abaqeqetshayo ukuba ngabalweli benkululeko kodwa bengalwanga ngoba impi isiphelile ukuthi bayebhalisa amabizo abo. Kesizwe amazwi kamsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko uMnumzana Dingumuziphuthi echasisa ngohlelo lolu.
Ngumhlonitshwa umongameli ucomrade Emmerson Ndamuzi Mnangagwa usebeke umthetho omutsha we-Veterans of the Liberation Struggle Act onanza abangatholanga ithuba lokufundela ukusebenzisa izikhali zempi ama-non-combatant cadres. Labo mjibha labosimvile ukuthi balwa impi yenkululeko labo. Ngakho-ke ama-non-combatant cadres omjibha labosimvile kwanxuswa ukuthi bayebalisa kuma-district offices e-Department of Veterans Affairs kumbe kwinkamba zamabutho eseduzane labo kususela mhla ka-17 Nhlangula June. Siyafika umhlaka 17 Ntulikazi July 2021. Inhlelo ezizikazi phase 1 ukubhalisa i-registration, phase 2 vetting lapho kucubungulwa khona ukuthi umuntu ukhuluma iqiniso na. Ingwalo lezi zizahlolwa kusiya ngokuthi umuntu wayengaphi ngesikhathi sempi ama-transit camps kuma-non-combatant cadres. Omjibha labosimvido amafomu abo azahanjiswa lapho abaphathisa khona. Indawo zokuvethwa zizakwaziswa sokudlule umhlaka 17 Ntulikazi July 2021. Ma-non-combatant cadres omjibha labosimvido sokwesikhathi senu nani.
Nawo ngamazwi kamphathi ntambo ozokwethulwa kwembiko uMnumzana Dingumuziphuthi. Siphinde saxoxa lomunye wabaphathisa ukulwela impi yenkululeko ehlala kwele South Africa uMnumzana Zephanias Banda owazakala ngelokuthi Big Animal Sibanjana Junior uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Babu Gandhi uhlelo lolukhulumende akhulume ngalo siluthakazelele kakhulu emva kwesikhathi eside emva kwe 40 years sibuya egangeni ukuthi sesizaphiwa lathi okusifaneleyo. Manje yikho lathi sizama ukuthi nxa kufanele ukuthi sikuthole kufanele sikuthole ngoba sifanele sizidle izithelo zaleliyani lizwe. Nxa kukuthi isihlahla besihlanyeliwe sesihlabantwana kuyadingeka ukuthi wonke akade sithelela adle izithelo.
Selikelezwa na asebebhalisile ekhaya abahamba ekhaya bayabhalisa njalo bathi kulula yini?
Yebo, abugandi bakhona asebehambile baya register. Manje okusichayayo thina njengoba silapha sichayayo ukuthi njengoba kuyi-COVID njengoba ubona njalo siseJohannesburg lapha okukhona inziki ye-COVID kuba nzima ebantwini ukuthi sisuke lapha siye ekhaya. Njalo kufuneka izincwadi zokubana sithestiwe i-COVID. Njalo ngapha abanye sisi kwangena i-COVID-19 le abazanga baphinde sebenza abanye bamiswa emisebenzini abanye bakhona emisebenzini kodwa abaqhashi babo kabavumi ukuthi bakhume baye kwelinye ilizwe. So bakhona asebehambile baya register, bakhona abasekhaya sibabuzayo bathi hayi baya register mpela akulanto embi baphiwa amafomu kuregister kube kuhle kube njeya.
Abanye bengathandabuza ukuthi inyathelo lona lele lithathwa nguhulumende linyathelo eliqotho na kumbe ufuna nje ukusebenzisa ukudubeka kwabantu ukuthi abahuke bamvotele ukukhetho luzayo.
Thina silibona kuyinyathelo elihle kakhulu ene kusijabulisa makukuthi into ezaphumelela. Ekuthini kumbe uhuga abantu ukuthi bamvotele lokhwana kwaziwa indoda nendoda mayisingene ebhokisini ukuthi yona iqondaphi. So angeke sikungene kakhulu ngoba asikho kakhulu kwezombangazwe. Esikucelayo nje kuhulumende ukuthi uhulumende mayengabe kwanisa ukuthi asilethele amafomu ngapha ebantwini abaphandle kuma diasporians abe khona kuma embassy sikhona ukuthi nathi nxa silapha sihambe siyawafila lawo mafomu aphindele eHarare. Sibonga kakhulu makuthi ubaba uMnangagwa kubone kufanele ukuthi akwenze khona lokho ebantwini abahamba balilwela ilizwe. Abanye ngababeboshiwe bebotshelwe zombangazwe, abanye ngabalimalayo, abanye ngabafelwa ngabazali. Siyakubonga khona kwanongani uhulumende engakwenza nxa kufanele kube yimpumelelo kube yimpumelelo. Ngiyabonga.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Lokhu liqansa inani lasebefunyenwe bele COVID-19 koBulawayo ngemva kokubhubha kwababili ngokutshona kwelanga layizolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gande ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama.